ekhuluma ngemva komhlangano wenzelwe eHarare lento lezindaba ezivela kumankampani ashiyeneyo. Unobhala wezotshi umnumzana Foster Dongozi ukhuthaza intatha lezindaba ukuba ziqakathekise kuloba lokusakaza indaba zikaZulu. Uthe kuyadanisa ukuthi indaba eziningi ezibhalwa kumbe ukusakazwa zintatha lezindaba kulezinsuku zikhangele kakhulu abantu abasezikhundleni lemahhovisini, hatshi abantu kazana. UDongozi uthe ukungalobi indaba zikaZulu kwenza induba ezihlangana labantu abaningi zigcine zisiba yinto yansuku zonke kungela maqhinga okuzilungisisa.
Silohlelo kuhlelo lolu siyabe siya ezigabeni ezijiyeneyo sifundisa intatheli zindaba, ngoba into esinanzeleleyo ngeyokuthi kaninginingi intatheli zindaba njengentatheli zindaba sijayele ukulandela labo abemahhofisini omama labo baba laba abagqiza amathayi. Singalaleli kumbe ukubuza izakhamizi ezisemakhaya ukuthi zona zicabangani, ziphatheka kanjani kunhlelo ezijeneyo.
UDongozi uqhubeke esithi indaba ezihlupha uZulu ziyehlukana ngendawo, kungakho ke kufuze intatheli zindaba zikunanzelele lokhu.
Njalo okuphatha izakhamuzi zemadolobheni njengaseHarare lapho esikhona ngasithi lezakhamuzi ezisekhezi kubosontala kumbe kubogogo esanyathi khonale zithiyeni. EHarare kuyabe kungela ndaba zamadibha, kodwa uza kuzwa bebuza ngani ngendaba zamanzi, ukuthi amanzi aphume empompini zabo. Ingcekeza kumbe idoti akula oyithwalayo ukuthi ayeyilahla. Kodwa sisuka lapha sizabe sesingena ezigabeni kubomashonaland east lakwezinye izigaba lapho siyabe sesisizwa-ke manje umkantsho wendaba ukuthi izakhamuzi zikhala ngani.
Omunye akade enxuswe emhlanganweni lo ukuzokhuluma lentatheli yezindaba isikhulumeli samapholisa umnumzana Phonyathi, yena okhuthaza intatheli ukuba sibhale indaba zenkohlakalo eyenziwa ngamapholisa. Unyathi uphe isibonakaliso zamapholisa aboshwe edolobheni leMarondela zinduna zabo ngemva kokubanjwa bethatha imali kubatshayeli lapho okumiswe khona izimota kuroadblock, esithi izinto ezinje yizokumele zilotshwe zintatheli.
Sicela kakhulu abatshayeli combi operators akumelanga beyekele abatshayeli besenza lokhwana esithi i-bribery kumapholisa. Siyabopha abatshayeli, siyabopha abanikazi lamapholisa konke.
Enye intatheli ekade isemhlanganweni lo umnumzana Leopold Mnende we-newsbubble.com, yena othe bafunde ukukhulu ngokusebenza ezigabeni.
Sifunde ukuthi nxa sibhala izindaba zethu fuze lathi sikhayele izindaba ezenzakala ezigabeni kulokuthi sibe silandelana lezombusazi. Abantu abasezigabeni yibo abazazi izinto ezibahluphayo, izindaba azifunayo, njalo lezinto ezibahlukumezayo.
Izushi izaqhubeka ifundisa intatheli elizweni lonke ukuze indaba ezikuzigaba zilotshwe lokusakazwa kabanzi. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.